i-basket esilalo elokugcina yeleka July litshengisa a slightly increase compared kweleka June likhwele almost 0.9%.
Ngokucubungula kwenu olikwenzileyo kungakubangelwa kuyini ukukhwela lokhu?
Into singaba ibangela ukuthi into zikhwele. Liyabona isikhathi sonke ama local producers laba babe le competition lama producers amanye amazwe into zazibuya lapha eZimbabwe. But mhlaka 17 June i-government yagazetha i-statutory instrument 164 of 2016. I-statutory instrument lesi siyavalela ezinye izinto ukuthi zingene nxa kungela ama-permits. So silawo amanye ama-retailers lama-producers lapha bahle bakhweza izinto bekwazi ukuthi ama-consumers asela i-alternative leyana babethi nxa bona bedura bayakwanisa ukuthi bayazidinga phazwe kwelidla.
Manje pho njengoba sisizwa ukuthi umthetho lo ungani bawuyekethisile kancane bawurelaxa, singabona intengo isehla njalo na?
Ya, umthetho lo ukhanya sowurelaxe mbijana ukuthi sowunika amalimit ukuthi ama-consumers nxa befuna ukuyethenga into zokusebenzisa for personally but lazo into zakhona zila malimit. Uyayehla mbijana but not much because nxa ukhangela umuntu asuke lapha eGoli kuthi athenga izinto athenge into se-one month or i-3 kgs kumanye ama-products bayabona ukuthi i-cost yokutravela at times iyagcina idlula ukuthi asithengele lapha but nxa kwakuthi umthetho wawubavumela ukuthi bayakwanisa ukuyethenga izinto bazasebenzisa for 3-4 months wayekwazi ukuthi nxa ngithenga lokhwana okungaphambaniseki masinya ngiyawuthenga ngizokugcina ngisebenzise lapha ukuthi akhathe kuma-traveling costs.
Nxa sikhangele lona ibhasikiti leli elikhona kathesi litshengisa ukuthi okungakukhuphuke kakhulu intengo kuyini?
Into ezikhwele kakhulu kubhasikiti leli uyaoni sekukhwele kakhulu but ama-figures akhona lawo akhwele slightly because ngikhulume nge-total ye-0.9% ukukhwela kwento zonke. Into ezikhwele kakhulu ngama-food items like into efana nama-tea leaves yakhwela nge-4 cents, into efana lempuphu yakhwela le-40 cents per 20 kg, into efana le-salt yakhwela le-3 cents per kgs, then into efana le-washing powder yakhwela le-20 cents per kg, isepa zokuwatsha lazo zakhwela le-6 cents per bar.